Endaweni zethu lamhlanje lilo Gifts Dube. Omongi labo mongikazi bathi bazakhalala imisebenzi njengalokho okwenziwa ngamadokotela eZimbabwe akhala ngokuthi kawananzwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Women in Coalition ithi izabophisa amabandla azehluleka ukuba lenani labesifazana elifunakalayo ngesikhathi sokhetho. Iqula lamalunga enhlanganiso ye-SADC lenza umhlangano lentathele zindaba eHarare. Imbongi elodumo uMthenjwa Ndlovu uselobe ugwalo oluveza ukuhlupheka kwabantwana abafelwa ngabazali. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa ukudinga uthando ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lezinye indawo. Ulaptop lamhla kuhlelo lwezidalwane zeZimbabwe ezidlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sihlolisisa imizamo yokuthi abahlala kwamanye amazwe bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imlayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama kumakhakhasi athi 9:09 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhuhlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook kuVOA Ndebele.